soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-19 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziba ungena kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa kuncintisa ngokufanayo.
Ngabo bantu nxa kuyukuthi liqiniso ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzise TPC kuyobe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlane wedada.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo yepassport esizabhadalwa kuqala ngomnyaka ozayo.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ibhajethi nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho.
Umphathintambo wezomvikela wele Melika umnumzana Lloyd Austin ubelomhlangano leziphathamandla zakwele Israel kumizamo yokwekethisa impi yele Israel lamabutho eHamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziba ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa ukuncintisa ngokufanayo. Useziba ubecathangelwa ukuthi uzaphanyeka amaphepha akhe edale le-nomination court izolo elilunga elizimeleyo ukwenqabela ukuxotshwa njalo edale njengalokho kwenziwa amanye amalunga ebandla lakhe ancintisa imele ibandla wona exotshwe edale lephalamende. Idale le-nomination court izolo lamukele amaphepha abazancintisa ephelandaba Chabalala Mkoba North, Chegudu West, Zwimba East, Seke le-Goromonzi South kukhetho luzaqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Sixoxe legqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oxotshe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Misakala phathi uChamisa umongameli we-TPC interim secretary general we-TPC yona leyo nguChabangu. Naba kunabantu abaxotshwayo yi-TPC owathiwa kasoma members ngoba basebesenza into ezingavunyelwa yi-TPC. Ngabo bantu nxa kuyukuthi liqiniso ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzisa i-TPC kuyobe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlane wedada. Akula nto ezabanceda ukufunda kufundwa kanye ngala banabanye abokuqala bethuleka khonokho abasebekuzama lokho kwesibili then kuyabe kusitsho ukuthi abafundi.
Manje siyabona ukubana kungani kuloku ungavumelani ukubana umnumzana Chabangu u-secretary general lithini ngakho?
Right, emaphepheni omthetho esithi khona ngama-affidavit ubabuchamisa kakakutsho khonokho. Engikwaziyo ukuthi sekulama-cases afika about 22 if I'm not mistaken afayelwa nje ngamalunga nje ababe ngamalunga bethi ngokuchiyana kwabo. Umongameli we-TPC kakakutsho khonokho ngoba kakafayeli i-affidavit esitsho njalo. Into ezikhulunywayo nje into lezane ezikhulunywa nje esithi ngebaleli ngani liyadelela kodwa ngingatsho khonokho ukuthi i-beer will talk. Ayisonto esingathi siyilandelele kakhulu unless and until yena ubaba umongameli change champion e-TPC sitsho njalo ukuthi hhayi emaphepheni nokayimazi then we'll take that serious.
Manje njengoba umnumzana Gift Ostalo sesiziba yena engene kukhetho lolu engowe-CCC lizathatha nyathelo bani?
Makuwukuthi limkoto lonelo ukuthi kwenzakale into enjalo siyasakwenza lokho hayi ngamanzi amancane sizahamba enkantolo nasibelieve ukuthi into lezi zenziwa ngomthetho sahamba enkantolo sifike enkantolo sisintele inkantolo ukuthi hayi okwayizolo sokuphinde kwenzakala namhlanje ngakubanjwe ngendlela okubanjwe ngayo izolo
bona umnumzana Chamisa lo mnumzana Isengezo Chabangu bayakhulumisana yini ngodaba lona lona
I've got no reason to doubt ukuthi bangabe bekhulumisana ngoba abakaze batshengisele ukungakhulumisani you know iparty inkulu singacabanga ukuthi abantu abakhulumisani kumbe bayakhulumisana kodwa sibona izenzo nje kuvunyelwana ukuthi hayi into le kayibanjwe ngendlela nje ingabanjwa ngendlela enjalo ubona omunye wakho engakhononi kumbe engakubizi ngelinye igama besitsho ukuthi likwenza lona
kodwa nxa kuyikuthi ubengakhononi ubengasozavumele ukuthi kube lamalunga amabili ancintisa isigaba esisodwa siyabona nangu umnumzana Siziba wencintisana lomunye futhi umnumzana Thembo kuthi ukuthi akula kuzwana phela la
ukumqoka nje ukuthi epartini yona liyana xa ukukhangele njalo ngendlela mina kubeka ngayo eqalisa yonke le into ngumhlambi kazelusini lo lalo uyenza akufunayo ngesikhathi sakhe yikho ke umnumzana uChabangu as the interim secretary general bese sithi no iparty kayibanjwe ngendlela etshintshileyo ungathi uyakhangela laku-x eyayikuthiwa yi-twitter naleyo uzathola ukuthi even ama-members athethisa ama-leaders ngumhlambi kazelusile nje ngokunye nje la okuyinto ngeke ukubambe ukuqalisele lapho siyale so i-indiscipline within the party yona ngokwayo esingasela ideology according to ubaba uChabangu says ukuthi no iparty le kumele siyincedise ibuyele eyilokho okwakufanele ibe yikho khona
umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oqothe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC imizamo yokukhuluma lomnumzana Siziba yehlule Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo yepassport esizamele ibhadalwe kusukela ngozibandlela waphinda wehlisa leminye imithelo ayethule kumaviki amabili adluleyo. Uncube wazise lokhu ngolwesihlanu edalela ephalamende wathi imali esizahlawulwa nxa ufuna ipassport isiza kuba $150 hathi $200 ayethe yiyo esizabhadalwa. Uphinde wehlisa imbadalo yentuba zemigwaqo ama toll gates kumali ayikhulumile engamadola amane ngemota yinye wathi sokuzabhadalwa amadola amathathu ngamota yinye. Abazabhadala umthelo wendlu ngabalezindlu ezibiza $250,000 kusiya phezulu hathi $100,000 njengalokhu ayekukhulumile. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kuyini ukubangele ukuthi uncube aguqule imali le.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi i-budget nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho iyabe iyi-proposal yikho kuthiwa yi-proposal budget so uyabe eyethula bese kuthi amalunga edalo lephalamende abeseyicubungula babesebekhuluma lapho abakusolayo ikhandakhande ize igcineke isivunyelene so ngicabanga ukuthi-ke usuki bawukhulumile bakhalakhala kwasekusesiswa okuyinto enhle ukuthi kunanzelelwe ukuthi abantu abalezinhle ezilevalue engako ezevalue engako ngabantu esibathi ngabacebileyo abanothileyo so-ke ngesenzela ibhajethi leyi isikuthelisa abanothileyo ukuze kuncediswe abayanga kuyinto kulinyathela elihle kakhulu kodwa laphana kade sethala athi abemali yobushini esasivele kade ngo singabhadali imithelo evini lakudala ngoba kwakuthiwa sikubracket yabantu akuthiwa ngabantu abangabayanga vele ipasipoti ibivele ikade idula ilapho ekhona kodwa-ke ngenxa yokuthi izimbabwe yenze idinga yama-services lokuphintiswa lekhephana amapasipoti kwamanye amazwe kunzima ukuthi yehle kakhulu kodwa-ke themba ukuthi ngeminye iminyaka izameyehle ipasipoti ngoba ililungelo iyincwadi emele wonke umuntu abe nayo noma kungathiwa kumbe abantu babhadale ama-$5 ipasipoti kumele ibe njalo kodwa ilizwi lethu kalanye lisike ukuthi lenze njalo.
Ye siyabona ukubana okwenzakeleyo khona okukuthi uyayehlise ama-taxes kumbe imithelo le kade ethe yona izabhadalwa kungani kuyamukelwe ngabanye kodwa abanye belokhu besithi hayi imali le iphezulu njalo ikwehluleka kukamphathintambo wena ubona ungani uyehluleka yini?
Indaba yezomnotho weZimbabwe iyinsindaba phendule insumansumane eyokuthi sikakhangelele kakhulu ukuthi umnumzana oncuke alungisise inxanxanxa lengxabangxoza ezindala kakhulu ezahlukiselwa ngo-1991 ukuphambaniseka kwezomnotho welizwe kwaqala kudala khonale amazwe amabhenki la amazwe angasentshonalanga besinika into okuthiwa ngama-structural adjustment program owabuya khona isigumula sokuthiwa yi-SR. So into umkhulumo wethu wazongezeleleka ngendaba yokuthi sesithethe amaplazi saba ngaphansi kwezithezo zomnotho. So asonto umnumzana uMthuli Ncube angavuka enelise ukuyisolva ngoba kunje kube umkhulumo okuthi only izintaphi kuthela abantu abaningi abangu-92 ekhulwini abaningi baba ngabantu abangasebenziyo kutho ukuthi abantu bona labo kabatheli mthelo. Abantu abangama-92% yabantu abangabhadali ama-tax kodwa bekhangelele ukuthi balatshwe ezibhedlela. So kuthi 8% ebhadala imithelo yiyo enakekela i-92%. So kunzima lawo noma ngobani angaba ngu-Minister of Finance ukuthi abambe isikhwama selizwe achazulule indlela le ngendlela ekhona. So mina ngithi ngomumo kuphinde ukuthi kunjalo kube nezithezo zemoto singa-updata kuze kuhle ukuthi zikhona kumbe kazikho kodwa kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ubuyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emandebeleni lapho amasela asentshontsha lenkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo aluhlaza. U-Albert Ncube usiphala oludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulima lwe-Agritech ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4113 esabelweni sezansi emandebeleni kude enyakatho yalesi sigaba kubikwa sekufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi ematobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini ukuthi kumbe sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa, indlala ekhona asiyondlala encane, ziyakufa izifuyo, ziswele amanzi, ziswele amadlelo.
Ngalokho uthi inkomo sezisabalala indawo yonke zidinga kokudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma izifuyo-ke seziyohamba ziphembela lolo hlungu zihambe zigcwala iganga lonke kuthi khonokho okusilileyo kuze ukusilahlekela singasakutholi ngoba-ke lawo amasela ebesethola-ke intshungushu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala, isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwe asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobuningi ngalesi sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa, eyi akula nto enhle kakhulu. Abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hhayi basele hhayi bebamba izandla. Ukufa zilamanzi okunatha, ziyahamba zisiyakatshana ziyatshontshwa, zikathi ziyahamba hamba zidinga ukudla bayatshontsha. Tshontsha futhi ezinye athola zihlinziwe sokuphezulu kwamandla abantu lo.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association uthi ukubunjwa kwalenhlanganiso sowehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi, amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalabo abagamulayo bethwale sekuyisithebo, kodwa singeza ke sithi ubusela sebuphelile. Akusafani laleyana indlela ukuthi babehamba beziqhuba nje amarola ayehlala egcwele, kodwa ngathi kwehlile. Sekukhonanyana khona okunjela laba abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebo oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought. Izifuyo ziyasokola kakhulu. Amanzi, ukudla kuyashoda kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube le ndlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi. Amadonki, imbuzi, inkomo kuyasokola kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye lamanzi. Uzulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yokutshisa kwelanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kuzo zonke indawo. Ngicela ama-3C lingakhalali bantu bakithi, lingakhalali, ukhalala kubhadala ngalutho. Hlalani phakathi lapho ePhalamende lilungise kuningi osokumoshwe yilamagovu eZanu-PF. Imithetho nayo ayisekho, ayisalandelwa. Bogawule bathi bona izinto zawusebenza ngemithetho, kodwa imithetho esetshenzwa lapha ePhalamende akuyona imithetho ngqo eyokulawula ilizwe, sokuyimithetho yabo. Konke lokhu kumele kulungise lina njengabantu abakuPhalamende. Lingakhalali, ukhalala kusezinga lutho, ngoba kusase kuningi okumele kwenziwe kulungisiwe njengoba libona ukuthi vele sokwamoshakala empeleni. So uma lingakhalala, hayi ayikho, akunanto eliyenzileyo nani, kuzobe kuthi nje lingabantu liyaziyeyisa, liyazihlekisa. Lwana nalobu kudlova lobu bezano lobo, noma liyi-3 noma liyi-4 ePhalamende, kodwa okusalayo 5 years coming kuzobe sokulutshintsho oluthile phakathi khona laphana, ngoba vele inhlupho ziningi njengoba sakhala ngamalungelo nangemithetho yamajaji lawa aseka-corrupted vele, kumele ukuthi axoshwe phakathi emapalamentini, nabo speaker labo vele ba-corrupted. So lwana nabudlova lobu okwenzakale epalamentini nasezweni lakithi.
Studio 7 siyabingelela. Livuka njani? Siyabonga kakhulu umthokazi omhle. Sibonge kakhulu umnyaka phelile ku-Studio 7 labasakazi bonke khona ngapha e-America, umsebenzi omuhle elisenzile wona umnyaka suphelile. Siyabonga kakhulu ma inkosi Vuma, sithemba ukuthi masiphilile sizohlangana njalo umnyaka ozayo, qhubeke ngokusebenzisana okuhle. Sibonge kakhulu abalaleli labahlaziyi bonke abezombusazo akade libaletha lapha, ikakhulu laba abazimeleyo abakhuluma iqiniso nothi imgurukudu yezami le. Angifuni ukukhuluma amanga, ngithi khonanye ababonge le imgurukudu igeng yabo angikhenisibanda labanye bakhe bazazi obugawule labochumo. Sibonge kakhulu labalaleli bonke ngokusebenzisana okuhle. Njalo siyafisa ukuthi khona bonke abasezindleleni abahambayo abayemakhaya kusukela koBotswana, South Africa, zonke indawo nje, themba ukuthi bazawala uhambo oluhle. Siyabonga, sibafisele ukuthi siwuhlonyiye omuhle. Njalo sithemba ukuthi umnyaka ozayo sohlangana singabaphilileyo ma inkosi Vuma, uma sengalapho koBulawayo iphumule emadonkini. Siyabonga.
Yeye, ngiyalibingelela bonke bantu weStudio 7 basakazi bethu abathandekayo. Hayi, mina nginombuzo nje omncane engifuna ukuthi nje nami ngibe nolwazi ngakho lokho, ukuthi iqiniso ngempela ukuthi ilizwe ukuhlutshekwa kangaka kuyobonakala kubuya iy'khali eziningi, ezigovola zey'khali ezingaka ekubeni nga kuza imchine kubama damu, ivala madamu, iporela abantu imgodi, kube namanzi klini, ma kuzobuya into ephathelane nezikhali ezingaziyosetshenziswa ngubani abantu belambile ekubeni usilwa lobani. Abantu bekhangelele ukuthi bafuna intuthuko ezweni kuyotholakala kubuya izikhali ezimbi kangaka. Iqiniso ngempela kho entweni eyenzakalayo ngempela iqiniso.
Studio 7 uJD lo okhulumayo. Hayi, lapho uChabango vele usethathela uChamisa iqembu. Singayaphi siyenzeni? UChabango semthathela uChamisa, uChamisa hayi, sekufela isithombe kuphela kwakusekho lapha yakhona. Awazi ukuthi ewakho umuzi ewuqede umuntu abesebuya engena phakathi kwalowo muzi exosha abantu abakho. Abaxoshe nje bonke abantu abakho, yasalethi ubaba ngowami kodwa abanawakhe baxosha. Ayabe sithathela uyise umuzi. So lapha onamehlo okubona akusekho triple C la, useyithethe uChabango ngeyakhe.
Sanibonani, sanibonani balaleli nabalandeli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Ukhuluma lana lichagwane elikhulu esigabeni sakosuku kwelase Plumtree uKhanyani Ncube. Bakithi nginesimanga mani ngale politiki yaseZimbabwe leyi. Angikwazi impela ukuthi ngabe kuqhubekani njalo kuyolamulani. Manje njengoba lo sengezo wakhona kuthiwa khona ukhipha abantu ababengakhethwanga ngokusemthethweni, kodwa phela laba athweni ubakhetha kusemthethweni abawini. So okungakuthi vele kucacile ukuthi phela yena ubooster izanu, usebenzela izanu. So hayi, uyalilimaza ilizwe, uyalilimaza lo sengezo Chabango mani, uyalilimaza impela. Njalo le mithetho yakhona isebenza isika eside neliyi-1 ayifani nelokuzena isika nxa zonke. So hayi, kunzima wakithi, kunzima. Hayi, angazi ukuthi ubani oyonqanda lo doti lo wenzakalayo, udoti phela lo. Hayi, angibonge bakithi. Amen kuleyo ndawo.
Studio 7 siyabonga kakhulu nge-strategy esasetshenziswa nguChamisa. Namhlanje sesiyakwazi ukuthi izanu kayikaze iwine. Nangagwa baya Foster abakaze bewine. Kucacile umhlaba wonke uyabuka, uyabona mnangagwa ukuthi ama true colors akhe athini. Njalo sesiyabona ama true colors ka Wishman Ncube kade simthemba kangaka eMathebeleland. Tendai beat uThokozani Khuphe usaze sathiwa nguChwangirai kati limhamba ngaphansi. Namhlanje kuklie namhlanje, liswele ukuthi lizocatha kuphi. Kunini lonke lisibisele emuva selithemba kangaka? Thokozani Khuphe, Wishman Ncube, eMathebeleland sure. Bo,
hello, salibonani Studio 7. Ndo okhulumayo lo Alani useBotswana eGaborone. Ay, bakithi, asilanzeleleni uChamisa. UChamisa is out of order. UChamisa is out of order. This ukuthula kwakhe lokhu hayi akutshengiseli vele ngu the leader of opposition. Hayi, mina vele sengisola. La sesidla something kubomnangako uChamisa. Sesidla something. Akutshengisi ukuthi vele is opposition leader uChamisa. Please.
Studio 7 ndinjani lapha. Studio 7 ukhona lomuntu okhuluma sithi uChabango uright kunjani njani. Why kat bengaform iparty labo Chabango? Ma uChabango ufuna iparty yamaNdebele kuphela, why bengajoyinanga imithwakazi bajoyina kwalizapho? You can't do that. I always tell people ukuthi lingavota every Friday, singafuna ukuba tribal, siyadliwa ngamashona, amashona amaningi. So let's forget about tribal. UChabango nxa esizwa elamandla kayaform iparty yabo labo Wishman Ncube khona oko kutsho ukuthi kule problem yakhe lobithi ibehavior yabo, apart from okunye their behavior yabo, they can't be president, those two guys. And those are same scouts lana amamissionary laba nabantu badinga imali abafome phela yabo iparty benzima bethathe loChabango wabo behambe. Sikhohlwe ngento eziningi lezi. Mina Studio 7 into engicelayo kini yokuthi ulo umfana njengoba ngela platform ezimbabwe lapha emlokhozayo, na Studio 7 hambani every day libe lifonela uChanisa update abantu engathi izizi limfonele update abantu listele futhi uRuyal ukukhuluma ngani sibekwazi. That's when we can judge someone ngoba sisazi ukuthi kakula ma platform yabo.
Studio 7 kathi kuyenzakalani isiqinkanyeni inkomo sikhiphe izinto zetilinga zikhulume sifuna sikhulume sizwe ochabango labo yibo basebehlangane labo tendayib kufanele bebe ngabantu abahlanganayo belungisa izinto kungaba abantu behlupheke ezimpawu kangani baphandela bona. Sicela like ikhuza uchabango lo naye nalo ngiyokhansela abantu onikwa nguchabango engabonanga inkosi yakhona eyekhangeleyo. Ngilinganisile lapho ngathi liyazi ukuthi umuntu mangayetshontsha inkomo kayise usebhuku emthengiselo lecala ngusebhuku. So linakekela umuntu nalolo ekhansela abantu enikwa nguchabango. Uchabango udodi afuna ukufihla lokhu vele lapho ezingozi ufuna ukuthi kwalisizibeli izikhali zazithola kuwo amasoja. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezele Melika, umphathi ntambo wezomvikela wele Melika umnomzana Lloyd Austin ube lomhlangano leziphathamandla zakwele Israel izolo kumizamo yokwekethisa impi yale Israel Israel lamabutho eHamas. UAustin ukwele Israel lapho azama ukukhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi angahlaseli isigaba seGaza mahlayana ngoba kusifa abantu makhaza abanengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Sibone ukuthi uNetanyahu ubeyekela iKhatha ifakela iHamas izimali eziningi ezifika kama-millions amaningi. So khonapho uyabusudubeka la ukuthi okay, kanti kuhamba njani sibili ngoba lapha bathi iHamas ayikho right but bona baletha iKhatha ibanika izimali zokuthenga izibhamu lani for all this time and then sebe babulala in the second round. So ngikhanya ngantu akule confusion khonapho but siyakwazi ukuthi impilo iphele kufuna i-two state solution kube le Palestine kube le Israel zihlalisane ndawonye side by side.
Umbuzo wami wokugcina ubona impi yakwele Israel ibangela na ukuthi elemelika lingaphi uncedo ele Ukraine?
Into ekhona ukuthi abantu abaningi abama Republicans abasembusazweni kaThesi kuCongress babona ukuthi banganika imali yokuthi iUkraine laye iqhubeke ngomsebenzi uMongameli welizwe uJoe Biden uzawina ngoba it will be a good record on his rule bangayekela and then banike iIsrael ngoba iIsrael ngantu ayihambisana lama Republicans ikho abakufunayo labo bathathe icredit yangkhona. So hayi izinto zepolitics ngamanye amalanga uzizwisisi ukuthi siqonde ngapi aziqedakali but sithemba ukuthi impi zonke lezi zizabe sesiphelile ngo-2024.
Lati siyabonga. Loke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio khona pha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Seziba ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe baxotshwa baze bathathe inyathelo elifanayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa silazo ezinye ngo-half past 7 ntambama.